So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 5 kuLwezi 2018 uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, induna yesiqontini seplum tree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufitha khophele sinye njalo isizalwane sasezimbabwe Ernest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omdeni munye ayisikhombisa. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubheka icebo leGuinea lapho ahlangana khona nosowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu le-FC Platinum uNorman Mapeza uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje beyenelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yaqina. Zonke lezi ndaba nezinye lizosizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze uZulu ukuthi amanyani engethuswa yikonakala komnotho welizwe ngoba eza kulungisisa. Mnangagwa wethula amazwi izolo embuthaneni wesonto eZion Christian Church eMaswingo embuthaneni wokuthakazelela ilanga lokuzalwa komkhokheli wesonto le uBishop Nehemiah Mutendi owenelise iminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithoba munye munye. Umongameli Mnangagwa uthe kwakhathesi kubuhlungu njengomuntu okhulelweyo osezabeletha kodwa isazi ukuthi ubuhlungu bakhona buzedlula. Kunjalo nje uMongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise eGuinea lapho azahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano. Ukuhlaziya lolu daba uChris Kandi weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Adumisani Nkomo.
Manazana ubunzima obuba khona kathesi ukuthi abantu bafuna ukubona izinto zisenzakala ukuze bekholwe. Nakhuma ngolokho kwakhulunywa ngudidima sebhayibhilini wathi sizakholwa singabona amanxeba ezandleni. So ngibona zona abantu abaningi bazakholwa bengabona izenzo ngoba ngikhuluma nje ikwese kade ncede abantu abaningi nge-TV isipule out sokule-disaster ndabeningawusakwanisa ukubela i-TV ngobabasela kwese. So kuningi okwenzakalayo okutshengisela ukuba nayi indlela isesende kusesenzima sizabona ngempumela kuphela ukubana izinto zihamba kahle. Kodwa inkulumo kuphela nje ayisincedilito kwakhathesi. Kumele sibone sibili impumela, sibone njalo i-investment isikhona, sibone imisebenzi isikhona, sibona sekule stability ku-economy ibe sizakholwa khona njengamaZimbabwe ngoba sesadlula emgwaqeni lo kude.
Ya Mnumzana, siyabona ukubana lamhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa usuke waya eGuinea. Kuyaphathisa yini nxa ukhangele ikakhulu ilizwe enjengalona lela livakajeleyo?
Ya mbona okunye nje kuyezokuqathekile ukuthi sibe lobudlelwane ngamazwe nje esingathola khona izinto ezibambekayo, izinto ezikhanyayo, izinto ezinganonisa umkonomi, izinto ezingakhulisa umkonomi, into ezingaletha ingqobela phambili. Amanye amazwe la nje amadila ngibona besenziwa bebe ungacaci ukuthi asiza njani ilizwe. Xa sikhangela imbali sake saba le dili le-Equatorial Guinea lapha kwasizakala khona kakhulu ngumongameli welizwe kodwa ilizwe zange lithole inzuzo. So kuba nzima nxa sibona izinto ezinjalo.
Lo Mnumzana Domisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombo sazo ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Inkampani ye-Australia Invictus Energy Limited esanda ukwethula umbiko ichasisa ukuthi igasi kanye lamafutha e-oil akukatholakali ngeqiniso emzalabani ngemva kombiko oyethulwa ngumongameli Mnanga kwangalolu daba. Lamhla ethule omunye njalo umbiko isithi silesiqiniseko sokuthi ngempela amafutha la akhona. Inkampani le yona esebenza lezinye ingcwethi kulolu daba yayithe izakwazi ngokuqotho ukuthi kulamafutha kulindawo ingemba khona ezakwenza ngomnyaka ka-2020, kodwa lamhla ithe kulamafutha amaningi okwesabekayo kulindawo angasetshenziswa kweminyaka engamachumi amabili kusiya kwangamachumi amane lelizwe. Lokhu sokubangele ukuthi iningi lithi mhlawumbe inkampani le ibanjwe ngamandla ngohulumende ukwethula umbiko nje. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi yecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi ngempela kunuka santungwana lolu daba.
Ye, ngoba sokukhanya ukuthi kathesi bethuselwe yibo abakhuluma bathi khona ye siyazi ukuthi besikhona sidingadinga, kodwa ukuze sithi kula mafutha ukuthi sigebhe siwazuze sibone ukuthi maningi kanganani. Nxa sebekhanya ngathi sebentshintsha indaba yazo sowusitshuthe ingxeke kulo muntu obethuseleyo ebatshela ukuthi bengazi baphoxane lo mnumzana uMnangagwa ingxeba ngathathelwa umthelo wawo. Yindlela yezana uphepha kanye nasibe ukuthi yena uMnangagwa wakhuluma ukuthi kula mafutha akhona, bona bathi akula mafutha nxa engakagejwa. Bantshintsha nje sebeguqula nje ngoba sebethuselwe.
Kodwa siyabona umbiko wabo ule nombolo lamanani amaningi atshengisa ukuthi mhlawumbe ngabantu abakwaziyo abakhuluma ngakho.
Kanti inombolo zakhona babengelazi ukuqala bekhuluma besithi bona amafutha akhona akakabi khona ngoba siyawagebhi. Yiwo batsho bathi ama-seismographic figures akhona kufanele kube kule zinto eziningi ezifanele ziyenziwe kungakabi kungakaphumi egcekeni ukuthi amafutha akhona. Ye, sebekhulume phela abantu kulezi khuthamfundo ezithe khona amafutha akhona ukuthi ngasithi hayi nxa beyibo i-Invictus yeyafika lapha yakhona amafutha akhona asikabona ukuthi maningi kanganani. Akulunganga ukuthi abantu bakhulume ngakho bekhuluma nje bephuxana lo Mnangagwa. Amafutha angazizakala kathesi isikhathi sonke lesi ndaba engazizakali.
Kuyikuthi bayakwazi bonke ukuthi abalasiqiniseko ngalokho, bengabe bethembeni njengoba iminyaka ihamba izafika abantu bezafuna ukubona ubufakazi bokalokho
kwakhulunywa. Bathembisa ukuthi kulelu pane gas, bathembisa ukuthi kule ngaphi esengwa gas, bathembisa ukuthi ama-diamonds esilawo azaqeda udubo lethu, kodwa sonke singabaya ngadade kuyaphela kunjalo. Kuzaphunga ukuthi ye amafutha akhona kodwa sakwanisisasasekile i-capital investment njengalokhu esiyasike ijile ukuthi sikakhangela nxa ekhona kodwa nxa engasasustainile i-investment bayesebephunyukile. Kuzaphela kunjalo dade njengenkomo.
Lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe sixoxelaye eseHarare. Akubizwazwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho ukwethulela ingxoxo eziphathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabizu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzelwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngokusebenzelana labe Media Center. Asidibaneni lami uPresident Jeremiah kulezi ngxoxo endaweni esizalazisa zona. Lingakhutshwa yileli thuba, okuningi kuyalandela. Induna yesiqintini sePlumtree uMangubo olegama lakhe lokuzalwa elingufita Khuphele, sinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso, bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye ayisikhombisa. Abanye ababuleweyo batholakala bengcwatshwe endlini ngeviki edluleyo, laba ngumkaKhuphe kanye labantwana. Okuningi ngalolu daba sikuzweni ngoBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Nangamaculo entukuthelo abeculwa licuku labantu phambi komthethwandaba kamanje eLenesia ezansi eJohannesburg ngesikhathi uMabaso nomunye wakhe uVictor Khuphe bemiswa phambi kwamanje ngokokuqala. Umtshutshisi uthe ababili laba betheswa icala nokubulala amalunga emuli ayisikhombisa. phezwa lokho mabaso wetheswa amathathu okudlwengula abathathu babo kanye nokuntshontsha ucatshangela ukuthi mabaso wadlwengula ingane ezintathu zalimuli qede basebebulala ingane ezine labesifazana abathathu encedisana nomunye wakhe uFita Khube bachiya bekhiye umnyango babaleka umabaso ubanjwe ngempela viki esengcilenwe eSouth Africa leMozambique kanti ke uKhube obikwa einduna yakumangubo esiqintini sePlumtree ubotshelwe eSoweto amakhulu abantu ababebuthene phandle komthethwandaba bebethukuthele kakhulu besithi bafuna babili laba bagotshelwe ugodo loba manje isigwebo sogodo singekho kwele South Africa owesifazane oziveze kuphela ngokuthi ukuyohlala lomunye wabobulewe laba uthi lesi yisiga esebachiye bengalamathe
mina ngifile ngombali umbali bekusisi wami kuwumngane wami kuyikho konke kimi sahlala sonke ngibuhlungu efekfefe ngale ndlela abafe ngayo singabe sisezwa nakancane beze befe bonke befele ngoba kube mhlawumbe sazula ababanye sakhona ukubasindiswa
isifana amandla sikahulumende weGauteng obona kulondolozwa kokuthula nkosikazi zakele nkosi Malobane ukhuthaze izakhamizi ukuthi zingahlali labantu ezingabaziyo
500 years so it means that person will never be released from prison amagcina ake siyekele ukuqhashisela abantu esingabazi ukuthi babuyaphi because bagcina benze le nto lefana nale
isenzo sowezimbabwe lo sesicunule ozwe lakhe bona bathi lihlazo kusizwe sonke sezimbabwe unkosazana nomalanga dlamini uthi awethusa ukubona abakwamanye amazwe sebehlaselwa ngenxa yesenzo sababili laba
kuyamangalisa ukuba lo muntu wezimbabwe oyenza isihluko esingaka uchoko olungaka kujwayelekanga ebantwini bakithi and vele sihleli nzima sibizwa izigebengu nani amagama naw sengezelela vele phezu kwalokho esikuzwayo baze usibiza ababulali iyigebengu ngenxa yakhe akufani nabantu bakithi lokhu angazi ukuthi ukhulele kuphi umuntu oyisigebengu esingaka
ababili laba bazaqhubeka bevalelwe kanti bazamiswa njalo emthethwandaba omvulo abaningi abadabuka emangweni wePlumtree bamangaliswe lesi sika ngoba bebenganakaneli ukuthi uKhube angaphatheka kuso njengoba elesikhundla saphezulu emangweni lo enguye njalo induna uMangobe ngimelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngiwu Benedict Nhlapho
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lwamafutha egas kanye le oil ukuthi angatholakala emigodini yemzarabani eZimbabwe lezinye indaba esenzakala ngempela sonto thumelani text message unombolo esithi 0712024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. EleTurkey libikwa lisethesa eleSaudi Arabia umlando wokuthumela isoli ngenyanga edluleyo ukuze ziyezama ukuvimba ukuphuma kwembiko yokubulawa kwentatheli zendaba eleSaudi uJamal Khashoggi esigodlweni someli weSaudi Arabia kulelo ilizwe esigodlweni se-Istanbul. Iziphathamandla zaphezulu emabandleni amakhulu awemelika wama-Republicans lama-Democrats ziphume ijomo zikhankasela amalunga alawa mabandla kukhetho lwamalunga weCongress olwenziwa kusasa olwama-midterm elections. Abesifazana abaphila lobugogo lobugoga sebecele ukuba uhulumende kanye lazo zonke inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu zisebenzelane labo ekubunjweni kwemithetho ebalawulayo lenhlelo ezehlukeneyo ngoba kuyibo abakhubazekileyo njalo bayazi abafuna kwenziwe. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye-Women Coalition of Zimbabwe, uhlafuna ngesiphatho sabesifazane kusukela ngomnyaka ka-2016 kufika lonyaka, ongene ezinhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana lamankazana asakhulayo. Abantu abakhubazekileyo bathi kungabe kungezempilakahle kumbe ukuzithuthukisa, kumele babuzwe ukuba inhlelo ziqhutshwe kanjani, ngoba izikhathi eziningi bathiwa phandle. Ekhuluma kulo umhlangano okhubazekileyo, unkosikazi Sipho Majole oyisakhamuzi sakobulawayo uthi kuba yize ukuba lenhlelo ezibadingayo uma bengazange babuzwe ukuba yini abayikhangeleleyo.
Nxa singekho involved indaba zethu njengabomama abalimeleyo ziyasala phandle, ngoba kumele sibe phakathi kwakho ukwenzela ukuthi indaba zethu zazakahle. So ngezindlela ngathi ngesilungu sijalo ukuthi nothing for us without us, ngoba thina indaba yethu yinto esiyaziyo thina esiphakathi kwakho ukukhubazeka. Singathi isicathulo sitshisa osigqokileyo. So ukuthi isicathulo singitshisa njani mina isigqokileyo njengomuntu okhubazekileyo, yini engiyikhipha kuhle indaba yami? Umuntu ongakhubazekanga angaze akayikhuphe indaba yami. Sibuhlungu kakhulu ngamalungelo ethu ayephulwayo. Ukwephula kwamalungelo ethu kutsho ukuphazamiseka kwezempilo zethu.
Umqondisi weMthonjeni Women's Forum unkosikazi Sikhathele Mathambo uvumelane loMajole ethi amalungelo abomama lokhe encindezelwe. Ethi kulenhlelo abaziqhubayo emakhaya ekuqiniseni omama ngamalungelo abo.
Nxa sikhangele amalungelo abomama silokhe sibona nganalokhu encindezelwe. Omama are not getting i-space ukuthi khona labo bazimele betshengisele ukuthi labo bayenelisa ukuthi bekhokhele. Lokhe kule pull her down syndrome njalo sinanzothuna kulabo baba balokhe bengavumi bengayamukeli ukuthi khona umama engakhokhelela, bazasebenzisa zonke indlela zokuthi bedosele umama phansi. Siyenza ama-awareness raising njalo senze ama-trainings, i-capacity building, ukuthi umama abe nesibindi, abe ne-confidence, abe assertive njalo ukuthi khona engavumi ukuthi ancindezele. So kakhulu sisebenza nabo mama emakhaya ukuthi si-city build i-capacity yabo.
Omele iZimbabwe Women Lawyers Association unkosazana Sethule Ncube uthi baqhubekela phambili bemela omama bengakhethi loba nje wonke amalungelo abo ayephulwa.
Esikwenzayo ukuthi siyancedisa umama ngamalungelo abo, sikhangela ukuthi yiwaphi amalungelo angikhona, ukuthi kumbe kufuneka ukuthi sibancedise siye court. Nxa kumele siye court sihambe, nxa ukuthi kumele sikhulumisane labomthetho lakho siyakhulumisana labomthetho, kumbe sikhulumisana kwezikhathi sikhulumisana nezinduna, isikhathi sikhulumisana labantu nje lapho abahlala khona, ukuthi kube lokuzwisisana ukuthi into enje iphathwa njani, ngoba imithetho isuka kuma-levels etshiyeneyo. EmaNdebeleni vele omama labo balama-challenges atshiyeneyo, omthetho, asocial, izinto ezitshiyeneyo labo kunengi okuyabe kubasinda, okuyabe kufuneka ukuthi kukhangelwe, ngoba isigaba lesigaba sabe singafanani.
Emizameni yokuqondisa ukwephulwa kwamalungelo abomama emaNdebeleni, unkosikazi Sikhathele Mhlanga bakhangelele ukuba le indaba yabomama ezathapha udaba lwabomama baluse unkokheli.
Udaba lwe-Triple D luzahamba ngendlela yokuthi sikhangelele ukuthi uhlelo lolu lungene eMathebeleland. Nxa sithi Mathebeleland, Mathebeleland North South leBulawayo. Lapha omama abazabe beqoqwa khona ngendlela ehlelekileyo ukuthi ama-voices abo akholekthwe, lama-ideas abe sehlelweni olucacileyo esithi thina yi-Women Centered Development Charter, oluzakhuluma luyefika phezulu ezihlalweni eziphezulu eziyizwe eziphetheni imbuso, ukuthi kunanzelela ukuthi indaba yabomama iyahlelelwa kusukela phansi kuze kuyefika phezulu. Kuzaba labomama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye lolu hlelo omama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama-idea abo kumbe imbono yabo, baqoqe izinkulumo zabo, ziphekejwe,
ziye kuluma jenga loko sasukuzo kukulunywa kunga mabhuku indlela oluzaqoqwa ngayo.
Eqhubeka ethi kulenhlanganiso abazasebenza lazo ngemizamo yokuhlela kahle ukuba udaba lokuncindezelwa kwabomama kuphele ezweni.
Kuzaba labo mama abazaqeqetshwa ukuthi ngawadinye ngayinye loluhlelo mama laba bakwazi ukuthi baqoqa ama idea abo kumbe impono yabo, baqoqe izinkulumo zabo ziphekejwe ziyekhuluma njengalokho sasukuzwe ukukhulunywa kungamabhuku indlela oluzaqoqwa ngayo. Inhlanganiso lezi ezine eziqhuba lolu hlelo, Inkanyezi Development Trust, iSouthwestern Region Gender Network, le Women of Zimbabwe Arise, uhlangene le Women Media Development for Foundation, ziqoqane ngale project zikhangele ukuthi zihlomile ngezipho ezijiyeneyo ezinjengokuthi abanye bahlomile ngezokwegender ukuqoqa kwabomama, abanye bahlomile ngezombhalo ukuthi ibhuku libhalwa njani, izitori zibhalwa njani, abanye bahlomile ngendlela zokuqinisa omama ukuthi omama bazikhulumele, omama bakwazi njalo inhlelo ezikhona kumbe bazinye constitution yabo. So inhlanganiso lezi ziqoqane ngoba zibona zilezipho lezi eziziqhuba, esithemba ukuthi ngezipho lezi laba mama abasemawadini abazaqhuba lolu hlelo esithi ngama-ward development facilitator bazaqeqetshwa babe ngabanye abazabalazo lezi izimphomba amathalente akhona kulawa ma-organ.
Amalungelo abesifazana ayephulwa impika lamalanga, kodwa omama bathi bayakhathazeka ngalokhu ngoba uhulumende nguye ophambili ngokwephula amalungelo abomama ikakhulu kwezempilakahle lezombusazwe, bethi lesisekelo sombuso asilandelwa kunye lemithetho elawula amazwe kukhangelwa izivumelwano ezisayinwa yilizwe. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngambe usibalo khulu webhanga lesizwe le Reserve Bank umnumzana John Mangutya angabe enguye othiwa ngu Queen Vina, othiwa nguye okhuquluza inotho yelizwe. Lokho kuvele ngemva kokuba osakhulayo owake waqhatshwa ukuba isikhulumeli sebhanga le Reserve umnumzana Esilimumba ethe usecabangela ukuthi umnumzana Mangutya nguye u Queen B. Ekuqaleni uLumumba wayethe u Queen B ngusomabhizinisi umnumzana Khuta Thakurey, kodwa ngempela sonto uthe kayisuye nguMangutya. Imizamo yokuxoxa laye uMangutya ihlule, kodwa u Chris Kande we Studio 7 uxoxele ngcwethi ecobongola izombusazwe umnumzana Domisani Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yikho khona lokho okwenza ukuthi kungabi le confidence abama-investors ebuye, ngoba kulala kutshintsha ama-statements angithi umuntu uyafakwa namuntu ukuthi abe ngu-spokesperson we-Task Force Economy kulila malanga amathathu usekhitshiwe, usekhulumela uhulumende wakusasa usekhitshiwe futhi avukela esekhuluma kunye. Khona lokho kwenza osomabhizinisi abafuna ukufaka imali eZimbabwe bebone kunzima ukufaka imali khonapho, ngoba izinto zihlala zitshintsha zikuquka. Ekuba nzima ukuthi befake investment yabeZimbabwe uma izinto zihlala zikuquka, la bantu abakhuluma izinto zikuquka iy'ndaba zikhulumayo. So ngokunye okwenza sibili ezemikhonomi zingahambi kuhle, ngoba kuhlala kukhulunywa izinto eziningi ezijiyeneyo. Mhlawumbe uQueen B ngakuzabangukavena we-Reserve Bank yakutshengisela ukuthi akula muntu sibili ocabanga kuhle ongafaka imali yakhe elizweni elinjalo. Lokhu akutshengisela ukuphambana komuntu okhuluma khona lokho, kutshengisa ukuphambana kwelizwe jikelele.
Kodwa nxa sisizwa yena uLumumba ekhuluma udaba lwakhe lona lolo lokubana uzibani nguzibani, kungakutshengisani ukuthi imbiko yona iqutshwa njani kuhulumende lapho ukuthi kuze kube lo muntu ongani wazi ukwedlula yena uhulumende?
Tshengisela ukuthi ndeseziyinxele kakhulu, tshengisela ingazihambi kuhle, tshengisela ukuthi izambiko azihambi kuhle, ngoba izinto ezingemele zikhulunywe zivela kuhulumende, zivela kuminister of finance, kodwa sezivela kweminye imithambo yokubeka imbiko. So khona lokhu kutshengisela ukuthi hayi, izinto azimanga kuhle, abaphethe intambo kukanjani abazibhathanga. Imbiko emele ikhulunywe ngohulumende isikhulunywe egudwini nje, ayisakhulunywa ivela kuhulumende ngokwakhe.
Kodwa khona kungakuliqiniso na ukubana ugavena engaba nguye ohuquluza inotho njengokutho kuka-Asilumumba lo?
Eke sama wazi loko ike ngusho ukuthi njobe imbiki yangkona ikanya ingabuyi ivela kuhulumeni kukanya imbiki yangkona ivela ubona labo osombi wakanya mele information tinaziya zi information yangkona kwa isikwazi sifuna zani vyaliwa kona hali ngaphezulu abantu kodwa abasafayo ngapha is ordinary people abantu phaqa njengami nje unkomo nxa yokuthi kuyaliwa phezulu ngale kulo mbesazi bevalola isinkwa bevalola ikhekhe kodwa esikwaziyo ukuthi izinto ziyashota izinto ziyakhwela imisebenzi kayikho abantu bayadubeka ilizwe liyatsha kodwa abanye lokhu bekhuluma izinto ezingaswakaliyo labanye abaphatha intambo abasaziwakali ukuthi bathini ngezinye izinto babeka abantu nje ulumumba wafakwa for 3 days waphinda wakhishwa lokhu kutshengisela ukuthi asikho serious njengelizwe ngento esiyenzayo kuyabe kuqadela ukuthi senze izinto ezibambekayo ezikhanyayo ezitshengisela ukubana siqinisekile ngendaba yokulungisa umkhonomo welizwe elezimbabwe jikelela.
Lo mnumzana Thomisani Nkomo ingcwethi ecubungula izombusazwe sixoxelaye ekobulawayo. Umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele FC Platinum Monomen Mapesa uthi bekungekho lula ukuvikela isicoco seligi loba nje benelise ukwenza lokho kusele imidlalo emibili ukuba imidlalo leyifike komlindi yagcina. Intatheli zindaba ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lesi Platinum lithe ngokunqoba elikwenzela eShabani Mine nge-1 kanyanga ngesonto lakhuphula inani lemiklemelo elilayo yaya kumashumi ayisikhombisa lani okulinani elingeke lifikise liqembu lenkezi Platinum lona elisendaweni yesibili njalo lilemiklemelo ngamashumi ayisithupha lanhlanu kusele imidlalo emibili kusizini yalo nyaka okutsho ukuba kulenemiklemelo eyisithupha eyabe idlalelwa ngamaqembu. Ekhuluma nentatheli zindaba zemidlalo ekupheleni komdlalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uMabheza uthi yena ukudonsa kanye kanye yikho kwenze baphumelela ukuvikela isicoco.
Congratulations to the boys, but it wasn't easy. It wasn't easy, you know. The start of the season until today, you know.
Iqembu leMonomthapa ngomnyaka 2008 ngaphansi kwengalane yamaqembu asesaziwa ukuthi abedlala kusigaba sadivision 1 ngomnyaka ozayo ngabalisa eleJapani Mine leMtare City Rovers kanye leBulawayo City kuCity elesine elizaphuma phakathi kwamaqembu abalisa eleBulawayo Chiefs eleChapungu eleNikrut kanye leLeyardown. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kakhilikithi libuthelele amaruns ayi-282 ku-innings yakuqala yomdlalo we-test eliwudlala leqembu laseBangladesh khona lekwele Bangladesh kwathi ku-innings yalo yesibili litshaya amaruns ayi-181. Iqembu leBangladesh lona lenelise amaruns angu-143 ku-innings yakuqala kuthi kweyesibili usuku lwesithathu luphele lilamaruns angama-26. Lokhu kutsho ukuba iqembu leBangladesh lidinga amaruns angu-295 linqobe njalo lisalelwe ngama wickets alichumi. Ngimele Studio 7 ngokulawayo ngingu Joseph Njanji.
Uhlelo lwethu lwalamhlanje wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Induna yesiqintini sePlum Tree uMangubo lesinye njalo isizalwane seZimbabwe uErnest Mabaso bamiswe phambi komthethwandaba kwele South Africa lamhla besetheswa icala lokubulala lokudlwengula amalunga omndeni munye. Umongameli Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Guini lapha ahlangana khona losowabo bexoxisana ngendaba zokuqinisa ubudlelwano bamazwe omabili. Sizigqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Musithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.